isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 Inkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lo mgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakitheke ukulixotsha ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho, kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilomnikazi abuye lixotsha?
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mtakamnumzana Welshman Ncube, umkhokheli webandla le-MDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapholisa kawafuni kubopha owenza lesi sihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni, ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni. Ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami, ngathi cha ungathi boyocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesiqalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesile nyanga ezintathu lalisungula lapho kwaqala khona umongameli upresident uTsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahlonphekayo ezigabeni SGNAyo, kuvalisa abe-church, izindona, lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province atshiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ku ma structures ethu kuma one engakuthi amafichane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma provinces wonke ngenhlelo ezijeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngijile ukuthi lohlelo lokusebenzela ku ward, omunye lomunye sitheka buyele lapho eward owazala khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa ngamalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye kabelethe umntwana wakhe nxa sisiya iregister njengama-voters. Sibophe siba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangathiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku, udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla ngaze abambane, okuzakhathaza ukuthi ngumbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Sina njengenhlanganiso sikutshoyo ukuthi ukuthi umbani okhokhelayo kumbe ngubani ongasoze khokhele awuqakathekanga kangako. Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe esisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini nalabo bantu esifuna ukusebenza labo. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi ngasebenza kuqala engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela iMDC ekhokhela uTswangira isileminyaka elichumi lasikhombisa phose ilwisana lo mgabe lezalo yakhe engakutsho ukuthi leli bhalabhala esithathise ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachaza sobala ukuthi thina njengenhlanganiso sasidingi umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exotshanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala lele ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwavulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila, linjani lani khona ngaphekezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila, sifuna nje ukudiveka emaphandleni lapha.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, sivilinile, kutotile, kuphilwa nzima mani.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, sulibele linengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunjanyana, kuyisipho okunye okuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaphoma, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amanzi abe maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani yaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besele zona izinto zokulimisa, abanye abalimileyo nje endaweni ezigcinileyo bazatholathola. Indlala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo, kuyini ongathi ukutholile?
Amabele, amabele anyana nje ala lawa athise sidobhadobhile khonokho okuncane, hhayi izingalani zincane. Phela lapha siphila ngamadodo, lapha indawo yamadodo le, yonyaka kula balutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo.
Yina izulu lingaliningi kakhulu, hayi phela kudla imiqhanga, kuyini okunye ongakudla phandle kokudla imiqhanga lapha emakhaya, lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lo nyaka zizasila, agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle, amadamu alamanzi, kodwa amadamu phela sayaqhubeleka vele, amadamu la aqhubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo. Akugcini manje ongamadamu lokhu, masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhitshwa udaka.
Le ndawo yekhezi leyi imizamo ungayibona ngaphi Nkomo? Lapha hhayi akukhathana lapha, kahle sibona imidlalo yokugebha amadamu lapha vele, sikusivela kwezinye indawo vele.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngaphi? Emfuleni lile zikotsho kuhamba njani?
Kule zikotsho zilithwane izikotsho. Uthole izigaba zengu-2 zilabantu abaningi kule zikotsho, 2 kuphela nje. Zilithwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa esiyi-1 amanzi asetholakala nzima. Siyathola ye, kodwa-ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi. Bahamba imango.
Ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo, mhlawumbe mabelalela abakahulumende akhona amazwi ongathanda ukuba ukuwaqondisa kibo?
Abakahulumende ngakhuluma, kodwa sesiyakhuluma sadina vele, indawo le ikhezi vele ayikhanyelwa, abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila nzima njani.
Abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa?
abantwana ngikhuluma nje abantwana abanye baqothiwe khona besigabeni esikole baqothiwe akula mali ye school fees bayithatha abantu imali akula mali shebe baqothiwe abantwana abanye bahlezi
kodwa uhulumende wathi akula mntwana omela xotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye fees kaba kulandeli lokho abaphathi
mina angeke ngifakaze into ekhulunywe nguhulumende ngoba kuyakhulunywa emaphepheni xa sokubuya ngathi ezikole bakuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali ezikole ezibhoke
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo odube siyabonga lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki
ezayo siyabonga ntungamili sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe ukubulawa ngabesilisa kwele South Africa Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzelela abantu besifazana basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa. Fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la. Noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje. Ucina ehlale bekezela kuloya enkinga acina sebuleyo njengalokho esibona kusenzeka.
Thiyani indlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntaka mnumzana Welshman Ncube ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, futhi ngiyajabula ukuba uhlelo.
Yesizwa kuthiwa uke wehlelwa ludubo olukhulu kakhulu. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini?
Yebo, futhi ngiyonguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwaba uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages. Kodwa i-docket police yofika ngase-court kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni. Ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani, why ungambophi lo muntu? Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from uGeneral Ndaba noColonel Simelane, yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Cha, umuntu lowo besilokuzwana futhi lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Sema sidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala ngangazizwa nje ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a ngiyocansini nawe sithandwa sami ngathi cha ungathi bo yocansini nami ngoba angikuzwanga nokukuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni bengihleli khona ngizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni angazi yonke lento into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wine okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand angikuzwisisi angikaze mina ngaphuza iglass lewayini ngaba yindiyana ndlela
manje nxa utshela amaphoyisa usiya komkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani ngabathatha inyathelo
sengize ngabhalela naye uminista uMbalula yena ngokwakhe ngathi ngibhalela uminista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze ngimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili. Namanje lokho kuzinsuku ezimbili, I'm sure sokuzodlula amaviki amabili. Ngaya lapha ne-police station yakhona, akukho lutho olwenzakalayo. Lokho bathi bona balinde i-forensic. I-forensic igazi lelelathathwa kimi nalowo udoti owathathwa ngaphakathi. So i-forensic wakhona ngiyambuza, ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani. Bathi ngemva kwezinyanga ezingu-6 or more months. Ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho? Ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho? Mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island. Akekho umuntu engiphila naye. Akufanele ngihlukumezeke.
Wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe, njalo lithethe komongameli Jacob Zuma. Pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu?
Yebo, uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo, kodwa umthetho umthetho. Umthetho ufanele wenziwe. Ubaba wami akekho ngaphezu komthetho, njalo ubaba zala akekho ngaphezu komthetho. Leli lilizwe elilandela umthetho, lilomthetho. Mina ngingumuntu la, nginamaphepha okuba la, even kuthiwa anginawo amaphepha, ngingumuntu. Kufanele ngisemzansi, imithetho yasemzansi kufanele ingivikele mina. Why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala? Ubabazala kasilo police, ubabazala kasiye prosecute, ubaba wami kasiye police lasemzansi, ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi. Umthetho ngumthetho mawenziwe. Kunamapolisa, kunamaprosecutor, mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo. Why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo? Pho laba abanye omama ngaphandle abangenazi izihlobo bazokwenza kanjani? Kusho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazi izihlobo.
Ongakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uzakwenza ngodaba lona lona?
Okwamanje nasemapoliseni akukho nto eyenzakalayo, ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo. Mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams. Ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba ma bengafuni ukuprosecuta indaba yami, ma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo Harry Nell, bangiprosecutele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba. Nginabo futhi ubufakazi bokuthi mina ngivumelana ngokuya ecansini nalo muntu. Njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo ma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyezwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu. Saleni kahle.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngugugu lethu Ncube, umntaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami kusithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu sisakhe.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Ibizo lami ngusakhile sibongisa kodube nzala emzingwane. Ikhuluma kakhulu ngabomama, i-abuse yabomama, ukuhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle. Uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo, abanye ngabama-blue eye, abanye umuntu yabe egxotshiwe njengeBotswana lapho yakwanisa ukubona omunye umuntu egxotshiwe ihlala phansi uzithi ngile-2 days nilala eminyango. Ubuyabe ekhatshana le khaya kuyaba kungeni ukuthi angathini. Kuhlukumezwa kwabantu abangomama labantwana, of which into engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi zilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwansi ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elilanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu. Vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Kwansi ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingise umsebenzi, kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawa ngaphinda ngisebenze ngithole ngimnike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyele, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngokuya kuthanda ahamba ayiripoti uzafika banjwa adiphotwe. Ukufutsha ukudiphotha futhi ayobona ukuthi ngizadiphotha ngingelalutho kumbe nginjani, kungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze. Kodwa at the end kuvulawa wena, uba yisilima wena, nesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyangize ngifisa ukuthi nganithiwa kule imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abahapha eBotswana, bona abavele eZimbabwe ukuthi sometimes singahlangana as a group sikwanise ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Uyabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona nginje sesishab ngithwele nzima ngilamsebenzi, omunye awutshela ukuthi ngiyasebenza ushonelele ngingashayise ebusuku uyabuya ngishaye. Into ezinye ziyabe zizusha ubuhlungu lawo ubona ukuthi ungumntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezisha ubuhlungu.
Kubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi, abantu beZimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolela ukuthi ngama-piece job, njengokuthi imoto iyaliphonga ukuthutsha izihambela. Ufica umuntu ongumama usegijimela emoteni ewindini, piece job, piece job, ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu wangume ngamniwa okwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Kholapho ungabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongoba behlezi, kumbe uyabetshile abantwana ekhaya lomama. Bakhona abasebenzela kuhle, abaziholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufica ukuthi uze umuntu ethi ngilele erenkini 2 days ngiyela ndawo yokuhlala, ngoba engafuni ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end acine ku-abuser futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudubhayo wakuningi indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwali ngxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabachayeli bemchova.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibe ngithinwa ngile-spare time, ngiyangiyoda amabheli amabheli. Ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa, ngoba safika sasiyawoda eBenoni le Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sathi sesibuyela sesingene ukuthi sesiqedile. Salandwa yibo bona abobhuti bemchova basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seater yaphaye bayaphayilitha, so akumelanga ukuthi singene kuyo, kumele siyegada amabhasi. Baharasa baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha sisenze silenze into eziningi. Sasingomama omama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa igcwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile. Udrayiva bamkhipha bamfaka esayidini, kwathiwa sesi-slip driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi aye ahamba le imota siyawona ukuthi senzani. Lingayala futhi liba msindo salitshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga phese ukuthi ukrossport uhambe iyewoda, uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngaphambi kumelela ukuthi umama uzavuya. Ungawoda eZimbabwe, ungawoda eZimbabwe amabheli, but ambona ukuthi kuzasinceda ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe ebhoda njalo ukulideclare imali zangikhona zeZimbabwe kufuneka imali eziningi okudlula uma ungena eSouth to Botswana usiyawoda.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. Into futhi trading license yangikhona yena leyo ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa uyavurali shop or e-boutique shop, ikokho kuthi uzawu sengizobaleka njalo kumbe uthengisele emtswaneni ozabe engasozethi nxa sebebuya bona bana abantu bebhayelo kumba be-council abatshela ukuthi ngumZimbabwe yabo. Funga uhlala lawo engani umuntu okhuluma isikhalanga kumbe ngumntwana, ngathi bangasoze bekunanzela ngoba bayakunanzelela uyabuyacharge uphinde uthathele impahla. Ufuthi i-trading license enalani ukuzuyitholi awuyitholi.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Okay, ngiyabonga kakhulu sesifakile lafa.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sakhile Liline, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Okwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho zohambe eclubini ukuze ikhona ukubhadala ifine leyenzakele ngendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi weHighlanders eDynamos.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababelibazisa uZulu?
Kuzabe kunabo Mehlo kaZulu abasha maskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma, amabhukudwane nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le liyithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise lo midlula le ababeyi-charge silanda, thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo singama-supporters e-Highlanders, abantu abenza intentional especially ama-referees, into abayenza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale-temper, ungayenzi i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le malini elizayibuthelela kuna?
Ngazi ukuthi singaba le malini kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhekelele lapho singayi-raise.
Alo ngu-Abel Khumalo, isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa. Bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa. Titan ehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakami nomzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa akawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.